sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 24 Mpandula 2016 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Udaba lokuthi umkhokheli weZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru uzavakatshela eBhalagwe luqhubeka lusiba emlonyeni yabaningi besigaba seMandebeleni.
What ama-politicians, amabandla wonke bengakhulumi nge-issue ye-Gugrawuni ngoba nami iyangasetha me-surviving one. Between brother, ubrother wami wabulawa i-Gugrawuni, ubaba wabulawa i-Gugrawuni. But asifuni abantu bafika be-address ama-issues e-Gugrawuni bawamumathe.
Kambe ukubotshwa kwezakhamizi zeMatobo ezibalisa ilunga ledale le-Senate unkosikazi Sithembile Mlotshwa kunga kulezo bandlululo na. Kuhlelo lwezemaphandleni lamhla untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa legqwetha elilwela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso yamagqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Udaba lokuthi umkhokheli weZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru uzavakatshela eBhalagwe luqhubeka lusiba emlonyeni yabaningi besigaba seMandebeleni. Umjuru watshela izakhamizi zeGwanda ngeviki edluleyo ukuthi uza kuya endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ekhulumisana loZulu, waqamba le ndawo ezifana leBhalagwe lapho okwabulawa khona abantu abaningi ngesikhathi seGugrawundi. Iningi lesigaba seMandebeleni ngelithi angalokothi ayikhona ngoba umkakhe wayengumkhokheli webutho uGeneral Solomon Mujuru waba ngomunye owabulalisa abantu besigaba lesi. Kodwa ilunga lebandla elikhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru eZimbabwe People First umnumzana Max Mkandla ulandulela imbiko esithi uMujuru ulelungelo lakhe lokuya eBhalagwe ngoba wayevele elenjongo yokuya khona ngesikhathi esakubandla leZANU PF.
Ulelungelo yokubonana labantu ama-surviving victims, ulelungelo lokuyafika khona laphana eBhalagwe ekhangele lokho afuna ukukhangela. Kodwa ke indlela zangikhona akaphongusuka kuphele e-RSSiya laphana. Sine leadership in Matebeleland, abantu abanjengobo Osman Ncube, osibangulizwe Nkomo laba, odabengwa, osipha sumsipha, and in other Zapu people or abantu nje i-leadership lama-elders yethu esilawo in Matebeleland. Sinama-civic society organization lanqabe le mboni yabehlukeneyo, but we have got them. Abamele efikele kubo echweyeni ukuthi khona uzagcina enzeni injongo yakhe ngiyani kusukela lapho kuyefikwa kuleso qinti kuyeboniswana abantu bebona ukuthi khona kwini okungabe kufunakala ngendlela yakhe uThembisani. Abamnika ithuba lona lelo ukuthi yena ezitengisele ukuthi khona wehlukene labantu laba abezanu wehlukene lephathi yona ngokwayo avele kuyo yona le ayithiyayo okuthiwa yizani. So ke laphana ulelungele njengomuntu asifuni khona lokhu. Mina ngokwami nga-addressa ngisedinga ngathi ama-politicians, amabandla wonke bengakhulumi nge-issue ye-Gugrawuni ngoba nami iyangasetha me-surviving one. Between brother, ubrother wami wabulawa i-Gugrawuni, ubaba wabulawa i-Gugrawuni. But asifuni abantu bafika be-address ama-issues e-Gugrawuni bawamumathe bekhulume ngabo sebehamba kungela lutho olwenziweyo.
Kodwa sizwa abakhononayo bekhala ngokuthi kanti vele uhambelani njengoba umkakhe nguye wayikhokhela ibutho ngesikhathi sona lesi eseGugrawundi. Uthini wena ngalokho?
Kungabi le information egcweleyo khona, kuthiwa khona yi-de-information. Aso information okuthi khona umuntu khona lwalu le information egcweleyo. IGugrawundi ibithiwa yi-crack force. IGugrawundi ilizwe leli lalile ma-brigade angu-4 kwazofakwa iGugrawundi imelele part yayi-under command ka-Terence uShiri i-reporter direct kwazokuba le brigade okuthiwa yi-6th brigade eka-Dyke the Canal. So ke abantu bengahlanganisa izinto zona lezi bezivuke zodwa. Churu was not commanding, technically, yes, but was not commanding Iku Ground. In National Army, yai very cool, Iku Ground, or Iku Ground, yai sit no more brigadier, kumbong captain, Balangalandava, now local, Babebulala, Kumbebewez, Lokabafuwez, and Mebekpani. Meaning to say, I ain't a report, Kumbe, under the command, EPMT, Liana, A, yes, and Anissa Umbu Tolape, Army of Britain. Ama advisor, Lani Army. Babebota, Liana, Yaniwa in North Korea. That is where there is a difference. Ngobana Albane report and Dawenye U General U Solomon Umchuru, a commander Liana, Pahunga Sozo, Weaman instructors, a Korea. So about Vengasulani, Vengasangani, Abasi Wuz, the Tinevesi Konambuchon, Kuruti, Okambajan, Napana, Napana Okambajan. You could ground it totally Yoto. So Gasini, Elenini, Echo, and Utu Funwenzani, Usaba Unka Kangi. Then Siba says Kuluma Nako says Vela Kona. I just see a campaign. Like a campaign of Mamadan. I will my election. Ukulman of Bushung Abu Shayo is Zanuga as a vota vota. You know, the lady project here. Why call it like a Google Kikonan? What's you get? You know, Waki overwalks again. Labo Bonk and the Bonanaman Abu Sanuman. Umutu Lava Zanoga Kins, Ubushung, Loba Labo, Loka Foot Ewens, Kasiko Party to look, what was in Mutu of Foot Ewens, Uwuze, Umsabu Bonu Mesugo K. Lezan.
Hello, ke ngumnumzana Max Mkandla isiphathamandla sebandla elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru eleZimbabwe ye People First ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930. 6065 lagu 15460 kilohertz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku internet bukele ethi www.voaindebele.com lagu Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Agambe ukubotshwa kwezakhamizi zemadobo ezingamachumi amane ezibalisa ilunga ledale lesenate unkosikazi Thembile Mlotshwa okwenzakale izolo kungakulezo bandlululo na. Izakhamizi lezi zikhala ngokuthi ugatsha lwezokulima olwe-ada lufuna ukuthatha umhlabathi olemizi lamadlelo azo. Sixoxele sakhamuzi semadobo umfundisi Angliston Sibanda olilunga njalo lenhlanganiso yemadobo Development Fund ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okokuqala ikuthengisa ukuthi uhulumende weZimbabwe ikakhulu amapolisa bazimisele ukuphethula amalungelo abantu oluntu futhi labalandaba lubhalwe yi-constitution futhi leli lizwe into okuthiwa i-rule of law kayisekho. Ngoba izakhamizi esikhuluma ngazo okokuqala babotshelwa icala lokuthi bathi bona kabafuthiseki ngendlela abaphathwa ngayo i-ada ne-track bese bethi benze njalo i-court ibanikile imvuko ukuthi abaqhubeke batshengisele kodwa amapholisa bona kabakusebenzi lokho kokuthi urecord sebathetha abantu babo. So sibona ukuthi uhulumende lo uzimisele ukwathusela abantu uzimisele ukuhlukuluza abantu uzimisele ukunyathezela phansi amalungelo oluntu kungasinani ukuthi i-constitution isekelo sombuso yelizwe sikhini.
Manje nxa sikhangele singathini ngoba siyabona abanye basebecabangela ukuthi kulobandlululo lolwane lokuthi kuyaba kulabantu abavela kwezinye indawo abafuna ukuthi bephazamise impilo yabantu besinye isigaba.
Yebo, kukhona khona ngoba esikubona ngale maphisa sibona abantu abaningi abasuswa bevela kwezinye izigaba abakhuluma nolimi olungasolwa khona ngapha seyibo ababuya bezokuthiwa imisebenzi. Kodwa ke angifuni ukuthi mina ngisho njalo ngigcine lokho kukhona lokho sibili kakhulu and abantu bakubona batho njalo napho bakhonona ngapho. Kodwa mina ngithanda ukuthi ngithi hayi vele kanti kakula nto enhle esingayikhangelela uhulumende kamgane uvele angithi thina ngapha emandebeleni wayevele ejunge ukuthi asifunani. Mina ngibona kuluhlupho olungasilo kangako olungasolo emaphisa kangako vele uhlupho lwe-state le-nature ye-state esiyiso esithiwa iZimbabwe siphila kwelizwe elithiwa i-balistic Nation letter okuthandi khona abanye abantu bezizigaba bahlukuluzwa. Kanti bese kuphinda kufika udaba lokuthi vele izizwe uhulumende esikhuluma ngayo uyesaba kafuna ukuthi abantu bazikhulumele abantu baba bazi-expresse njengalokhu abakufuke ku-constitution kuhluka kusekuhlangana nento zabo zokuthi uhulumende uyesaba vele ukuthi abantu nxa bengaqhubeka behlangane bethengisela kanje bazambe bemkhiphe esihlalweni. So kuyikuthengisela kwe-dictatorship eyamuntu oyesabayo ongafuni ukuphuma esikhundleni ozimisele ukuhlukuluza abantu kuzihlukuluzela abantu izakhamizi ezikhonela nje ukuthi imizi yazo iyathatha kuyimpembi kakhulu.
Leso ke isakhamuzi seMadobo, umfundisi Angliston Sibanda olilunga njalo lenhlanganiso yeMadobo Development Fund obekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Kuhlelo lwethu lwezemaphandleni lamhlanje untungameli Nkomo Studio 7 uxoxa legqwetha elilwela amalungelo oluntu phansi kwenhlanganiso yamagqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Lizwe Jamela ngokwephulwa kwamalungelo oluntu okubhahileyo elizweni. UJamela uthi okudanisayo kakhulu ukuthi abaningi emakhaya kabalalo ulwazi olugcweleyo ngamalungelo abo okwenza kube nzima ukuthi bazivikele nxa bethe baphathwa kubi nguhulumende.
Nxa sikhangele i-constitution yethu kakhulu kakhulu endaweni zemaphandleni sikhangele indaba yezempilakahle ngoba ukuthi uphile impilo ekwanileyo njengomuntu nxa ungela impilakahle suka kube nzima. Kakhulu futhi nxa sikhangele emaphandleni okuhlupha esike sikhangelane lakho kathesi sibona indaba yokuthi izulu alinanga layenelisa umnyaka ophelileyo so abantu balendlala. So nxa sikhangele nendaba zendlala kulendlala sokusithi indlala yokudla sokusiba lendlala eyamanzi. Kulezinye isigaba ukuthi vele uyafica ukuthi hayi akulamanzi akulazibhorane even nxa kulezibhorane sezithiwa seziwomile akuselamanzi. So siyabe sikhangele ukuthi uhulumende uyenza nhlelo bani ukuthi abantu bethole ukudla okwaneleyo bethole amanzi awaneleyo njalo nxa sikhangele abantwana bakwanisa na ukuthi befinyelele ilungelo labo lokuya esikolo befunde. Ngamanye amalungelo engafisa ukuthi ngikhulumise nalabo abantu ukuthi bekuzwisise ukuthi kunelungelo labo ukuthi bethole imfundo, kunelungelo labo ukuthi bethole ezempilakahle ezeneleyo, bebe lamaklinika eduzane labo, omama bengafi bezithwele, abantwana bengafi bebelethwa. Kulilungelo lomuntu ukuthi ekwanise ukufinyelela yama-services azayenza ukuthi ephile impilo ekwanileyo. Nxa engathi eseswele ukudla, kungumlando kahulumende ukuthi ebone ukuthi uyatholisa abantu ukudla okweneleyo lamanzi ayeneleyo. Nxa ukudla lokhu kungabuya especially emaphandleni, kule ndaba yokuthi kuthiwa kuyahlukuluzwa abantu kumbe bekhethwe ngoba kuthiwa bona nxa sokubhaliswa indaba yokudla uzafica kuthiwa kulezinye izigaba nxa sokubhalisa ukudla kuthiwa bayabuya kuthiwa bebuye bethwale amakhadi amaparty abo ama-political party. Nxa sikhangele i-constitution yethu ukuthi usekela qembu liphi kwezombangazwe ngaso sizathu sokuthi uncishe ukudla ngoba umuntu wonke uyalamba. So uhulumende nxa enika abantu kumele kukhangele indaba zenezo zokuthi akula kukhethana abantu bekhangele ukuthi bathi wena vele usekela ibandla liphi kwezombangazwe ngoba lokho ngihlangana lakho ezigabeni eziningi khonokho. Kwesinye isikhathi kukhona ukuhlukuluzwa okukhona lapho abantu besifazane bayahlukuluzwa kakhulu especially emaphandleni bencisha umhlabathi ukuthi beyakhe imizi nxa befuna ukuyakha. Abanye nxa kuthiwa even indaba zonezi zokuthi ukudla kuyabuya emaphandleni nxa kubhaliswa kuthiwa bebuye bethwala izithupha zamadoda abo. Kunabanye phela abangala madoda so kutho ukuthi kabalambi yini emaphandleni ngapha uzafica ukuthi bayalamba begcine bengatholi ukudla ngoba ngabantu besifazane abangala madoda. I-constitution yethu yakuyala lokho ukuthi abantu behlukuluzwe kumbe bekhethwe ngendlela enjalo.
Nxa sikhangela ukwephulwa kwamalungelo okubhahileyo elizweni ungathi kwenzakala kakhulu emadolobheni emaphandleni kumbe kuxubene nje kuyafanana?
Hayi ukuthi njengoba ngishilo ukuthi amalungelo ashiyana constitution ethu amalungelo amaningi kakhulu so nxa sikhangela nje kuyafanana nje okuchiyanayo indaba yokuthi ngamalungelo aphi akahlukuluzwayo ngezigaba ngezigaba. Nxa sisemadolobheni uzafica ukuthi abantu abaningi bahamba baye emadolobheni abanye sebehlezi endaweni uzafica ukuthi sebehlukuluzwa bayaxotshwa lapho abahlezi khona bedilizwela izindlu uzafukuthi abantu bemadolobheni balolwazi oluthize nxa bekhangela amalungelo abo. So nxa bengathi bezama ukuthi bekholisa amalungelo abo, abanye bafuna ukuthi betshengisele ukuthi asilamsebenzi, betshengisele ukuthi umkhonomi so susubheda, abantwana basahambe ezikolweni sebefuna ukutshengisela sebetshaywa ngamapholisa, abanye sokuthiwa sokufakwa amabhani ukuthi bengayenzi khonokho kokutshengisela. But uzafukuthi emakhaya mhlawumbe baya bengakwazi ukuthi balelungelo lelo lokuthi bayakwazi ukutshengisela nxa izinto zingahambi ngendlela ukuthi nabo bekhonone betshengisela ukusola kwabo. Uzafukuthi amalungelo ayabevama ukuthi ephulwe emakhaya, yona lawa amalungelo ekhangele indaba zempilakahle, ngendaba zokuhamba ezikolweni kwabantwana, le ndaba ezishiyetshiyeneyo lezi ezokuthiwa indaba ze-environment lezi abantu befakelwa ngcekeza emfuleni lapho abanatha khona amanzi, le ndaba ezishiyetshiyeneyo zena ezifanelana namafa lokuthethela ama-property. But ngashiyasana le ndaba le ebhinga ukuthi kuthiwa even ama-local authorities bayakwanisa ukuthi bebenza inhlelo zokuthi bafuna ukuevicta abantu ezigabeni lapho ababehlezi khona, lapho kulamathuna abo khokho babo, le ndaba ezishiyetshiyeneyo ezinjalo siyahlangana lazo nxa sihambe ezigabeni.
Lo-ke ngumnumzana Lizwe Jamela, igqwetha elilwela amalungelo oluntu njalo esiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, ubexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 kuhlelo lwezemaphandleni. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lomnumzana George Ngiwane, umkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions kumbe ZCTU.
Izisebenzi ngaba kithi eZimbabwe zithele kanzima kakhulu. Abaningi nje ubabona besemsebenzini kuvele abasakwazi ukuthi khona kona liyabuya nini. Abasakwazi. Ngabantu nje basedirekthi siyasebenza kuphepha ukuthi khona liyabuya nini. Sebalutshane kakhulu laba abakwazi ukuthi inyanga isiyaphela, kumbe ifike isiyaphela, uyakwazi ukuthola ikhona lakhe. But amakhampani amaningi vele abantu sebesebenza nje bengaholi. So izisebenzi zithele kanzima kithi ukuthi abagoda ukuhola sevele abaholi. Njalo lokuthi khona kona bazalithola nini vele abakwazi. And abantu bathwele kanzima. Masinyo uthi angazi uyazi kuzisushizi kakhulu ukuthi abantu bangabayanga kodwa besemsebenzini besebenza sizini but kabahola abaningi bakhona.
Manje ngesikhathi lesi ungasitshela nje ukuthi izisebenzi ziphila njani, ikakhulu umuntu engazi ukuthi iholo libuya nini, baphila njani abantu ukuthi baze benelise ukondla imuli zabo?
Baba ngashithi kulo bunzima abakuthatha njengendaba njani ngoba abantu abadala ukuhlala bekhuluma nje bekhonona. Kodwa ungabona kathesi sasithi lanxa sisebenza kanje siyasithengisa lokungamatomatisi laphana, okungama-onyeni laphana. Khathesi njengoba manje sekunzima, wonke umuntu ozama layo ukuthi athengise, umuntu olahlekelwa ngumsebenzi layo zama athole lokhu akuthengisayo. So le mali yakhona vele ayisekho. Yikubona nje abantu abaningi kakhulu bathwele kanzima and kuyahawulisa.
Manje bakhona yini abazamayo ukuthi bevuselele wona la ama-factory okuthiwa avalwa?
Baba lokhu asikuboni thina. Esikubonayo yikulahlekela imisebenzi kwezisebenzi. Yikho kunengihlukile lokho sikubonayo nje ungabhoda nje kuma industry la. Amakhampani wonke sasiwazi vele esebenza. Amaningi akhona asengamachurch. Akusela sibili, akuvuselela lokho hayi amangamabi akula.
Wona lawo asengamachurch bayabhadala yini i-rent laba ababesebenzisa njenge-church?
Ama-church baba sekukhanya ngani vele eseyi-business sibili. Kumbe ibuya ngaba abantu yini because abantu bangabayanga kumbe babona ukuthi kuyesontweni yikho kungabasiza ngoba amathethi yesibhizinesi ngabona ama-pastors amaningi kathesi esihlawo yibo abantu okukhanya ngani ngabantu sivile abasebenzayo sivile abantu abahlezi kuhle bayakhona bayenelisa ukubhatala irenti.
Izisebenzi njengenhlanganiso liyenzani? Siyazi ukuthi kuqala yini lalikhokhela ama-stairway lokunye okunjalo, kathesi asiboni lingani kule nyathelo lilithatha.
Likhona baba ngoba kathesi sathi thona kungcono sitshintshe, sathi khona kungcono sitshintshe i-strategy. Osekufunakala uyabonaka lokho okwenziwayo kathesi ama-stairways dlandandani abantu ababambananga kangakho. So esikwenzeka kathesi sikhonesa ukuthi i-mobilization sizama ukuthi wonke umuntu abekwazi ukuthi kumele kwenziwe kuyini njalo udivelophi lungaphi ukwenzela ukuthi ngase sithi sonkeni bakithi asiyenzele okumele kwenziwe siyenze sindawonye wonke umuntu ekwazi ukuthi kumele siyenzeni. Kathesi yesi abakhona sizakwenzayo but ba-fragmented lokanokuthi lo lalo wenza lokuyana lo lalo. So thina sizama ukumobilize abantu ukuthi babe lo mbono omunye ngasithi lokho kumele kwenziwe ngase sithi kasihambeli ku-stairway kumbe siyenze kuphi wonke umuntu ahlale kwazi ukuthi hhayi kathesi sekuyisi isikhathi sokuthi kumele sikwenze.
manje pho njengoba abantu abaningi bengasasebenzi labo abanye abafana lalabo abathengisa ezitaladeni liyabamobilize njani? Hayi sibongile kakhulu ungavalela isuzulu.
Hayi ngizokubiza la ke ngiyabalelisa kuzulu. Sisebenza eZimbabwe okumele sisifike wonke umuntu. Ngiyabonga kakhulu.
Hayi lathi sibongile ubelela ngelihle.
Sibamba ba thank you.
Lo ke ngumnumzana George Ngiwane umkhokheli wenhlanganiso yeZCTU inhlanganiso yezisebenzi ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lesizwe siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC lesibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 12080 la ku 15775 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zika Praxedis Jeremiah esethulela uhlelo oluphathelane lendaba zabesifazane.
Ibizo lami ngisamukela uDr. Tennyson ngakwaSibanda ngizalele eMpophoma 1 of 5 kids from umama Mankomo went to Mthethwa Secondary School yikho la engafunda khona nje and did all my secondary education there. Iphekhonda ame enkulu ame ngumama othanda ukukhonza ngithanda uNkulunkulu lokusebenza nje you know ukusiza abanye abantu.
Zakuthiwa kulohlelo olwenzayo olokuphathisa isibhedlela esikhulu sakobulawayo impilo hospital.
Yeah. Ngilelo hlelo engilenzayo olokuphathisana lempilo ngoba ngingathi ngingakabi eNgilandini labantu abambonke embazalele kobulawayo. bengakabuyila ngaba kumama ngiseseyintombazana so umntana wesibili ngamdalela khona impilo kulapha ngazalelwa khona la mpilo so ngesikhathi ngibeletha uAndile lo wesibili la kwatholakala ukuthi ngaba lobunzima ngoba nxa usebelethe lempilo kulabo bakhumbulayo nxa into zonke zilula uqala ubelethele bakliniki but ngabona sosiyempilo sokukhona okunye okungana kusaceda ngalanga. Hmm. So mina ngagcina ngisempilo ngalokho ngoba kwaba khona i-emergency yesikhathi umntana ebeletha ekhaya abantwana nabomama abafayo ngesikhathi bebeletha ngoba abantwana bebeletha i-rate yethu is very high compared kwamanye amazwe wonke la ama-western countries. So with that education I went back and siyabona ukuthi okay emergencies awuba manage njani. Ngesikhathi ngiqeda ukufunda-ke mina ngabuyele eZimbabwe ngisiya ku-placement yami yakuqala ngafika ngasebenza laba umama omnide esebempilo bangamukela singamukeleka kakhulu kuhle esibhedlela sakithi abazange abathi kumbe lo yi-stranger ovela nga ngoba ngafika ngingabatshela nje i-plight yami ukuthi nanko ebengifisa ukuthi ngikwenze ngifuna ukubona ukuthi kusetshenzwa njani ngibona ukuthi kuhamba njani. Hhayi bangamukela ngase ngisithi sengiphenduke eNgilandi ngasebenza ukuthi sengifuna ukuthi okay ngi-raise ongamasento okulutshwane ngithenge kumbe ngithenge ama-gloves kumbe ngithenge ama-syringe kumbe ngithengana into zokulalela abantu laba sesisini kumbe ngithengana ukuphathelana ne-maternity ngihambe ngihambise khona ngale ngifike ngincedise ngaleso sikhathi engilaso nge-holiday yami ngiphenduke endlini. Ngaqala nje ngisakwenza ngingedwa umnyaka wokuqala ngahamba ngedwa umnyaka wesibili omunye sisi osebenza somntinje la ongumlungu wathi hayi ngono ngihamba lawo sebona ukuthi wenzani awathatha nje interest la zihamba sifike ngale safika sibathengele nje izinto ezilutshanlutshan ngoba la nxa usebantu buhamba uthwele khonokho kuphathelelane lo msebenzi wethu sahamba lakho lezi mpahla zabantwana abancane izintandane lezi sezijike ngabazali sahamba lakho last year sibuyelile kathes this year sile plan yokuthi sibuyele esikwenzele nxa singale
selebangaki kathes
esesihambe sonke the last group engihambe labo kade singu-4 igroup engahamba la previously sasingu-4 futhi so abantu esengihambe labo bonke bangu I would say about 9 mina ngingiwesi-10 so different girls abahambayo every year ngoba what I do is nxa ngingaphenduka lapho bathi kanti ubuyela nini shiwa mina lami ngifuna ukuhamba-ke ngiyencithisa esibhedlela sakho bese ngisithi okay nxa ufuna ukuhamba-ke sizahamba next year ngihamba ngaloku ngalesi sikhathi somnyaka so sebezahle baqalisa ukuplana njengakathi sesikhuluma nje ngihamba labo sebethenge lamatikiti abo so sebekwasi sihamba nini sesinesikole sithethe ukuthi sihamba nini
lihamba
siyahamba sizahamba ngo-September
yeah
so sebekwazi lokhu ngabe isibhedlela sababamidwase engisebenza lawo abe-church lapho engikhonza khona ngathi nje kwenina ngambatshela nje kunomunye owathi samuntu othola umsebenzi wenza ekhaya wenzani ngasengibatshela nje ukuthi this is what I do umfundisi wami wenkonzweni wasesithi ngwe-Nigeria yena sowezimbabwe wathi I believe ukuthi kulo muntu ongenza njalo just you started on your own wabuyela kini wakwenza umsebenzi wakho ngicela ukuthi kwelinanxa ngisezimbabwe ngoba uyahamba ezimbabwe ngicela ungibize ngibuye ngizobona lowo msebenzi so kwase kusenzakala ukuthi ngo-2015 saba khona ezimbabwe sonke ngahamba la esibhedlela enkonzweni wabuyalayo wabatshela abantu ukuthi hhayi umuntu akethu wenza so ba-contribute akungamasenti labo sa-raise njalo i-fundraising yethu yaba quite a bit ingxenye safika ku-£1,000 so iplan yethu wasekuthi sithenga amapenda sibuyele ekhaya siyebhenda umfundisi wami labanye ababili abe-church bahamba lami saba la ma-volunteers ulutsha lwelokhuzeni lwezimbabwe nje olwako bulawayo esasiwathole from ema-church babuya lawo basijoyine sahamba saphenda i-postnatal ward ephezulu empilo lapha saphenduka e-England sebesebenza futhi bija sathengisa amanye amakhekhe mbijela ngoba siyathengisa amakhekhe to fundraise sabuyela sakwenza i-natal ward so i-ward yabantwana leyane ehlala khona ama-primature layo siyipendile sayiqeda kathe singabuyela siyekwenza downstairs e-postnatal yiyo esiyi-big project yethu eka-September so ngo-September weare doing a-joint venture o-midwife and guys from a-church we are going all together as one thing siyependa ngoba leyo ilama-ward amaningi that's a brush of paint lokuthenga ama-curtains sitshintshe sitshintshe izimpompi sitshintshe amasinki kuyayenza indawo yethu ibukeke and omama abazobezithela khona bafike kwi-environment engani ngcono
awukhangeli ukuthi ohulumende yena kumele nguwe oyenza khona lokhu
mina ngendlela engikhangela ngayo ikuthi abantu sibizelwe ezintweni ezithiniyo uhulumende yebo uhulumende kodwa singathi uhulumende kenze konke thina abantu i-community yethu yona leyo esihlala khonapha omama ababeletha lapha ngabantu abethu ngo-anti bethu yihlobo zethu ngosisi bethu into njengoba umumo wezimbabwe umubi kangaka singayekelela yonke into uhulumende ngubani ozatshintsha izinto thina singatshintsha isibhedlela sethu we'll be proud of it
hayi siyabonga ke Praxedis Praxedis besipha-ke uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane ngakhethukani wathi ke sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje udaba lokuthi umkhokheli weZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru uzavakatshela eBhalagwe luqhubeka lusiba emlonyeni wabaningi besigaba seMandebeleni hayi ke silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa igama uChris Gande lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.